Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 13 kuMbandula 2020 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sebesedlula amakhulu amabili, 224 abantu asebebulewe COVID-19 eZimbabwe. Kuna banye abathi abasalandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Into efuqa abantu ukuthi kungkhona benze kanjalo indlala, bakuhlaleke ezindlini.
Kuxutshwa umlimi omhlophe epulazini afuya khona inkomo ezedlula amakhulu amathathu.
It's very sad because we had a lot of faith in the new administration.
We had done this a lot ngoba uhlelo lokutatshela abantu umhlabathi lokhu luqhubekela phambili.
I don't see any future unless there's security.
Uhulumende uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuba kuxothwe ababengamalunga ebandla leZANU-PF abaqothoza ilizwe leli. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomhlakazo. Sebesedlula amakhulu amabili, 224 abantu asebebulewe COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abathi abasalandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi abantu laba ngabanye balabo abedlula inkulungwane eziyisikhombisa, 7,508, abahlolwa batholakala bele-coronavirus. Kunani leli sebesedlula inkulungwane ezinhlanu lengxenye, 5,675, asebephepha kumkhuhlane lo. Abantu abaningi bathi bazama ngamandla wonke ukuziphandela impilo, loba nje bengasalandeli iziqondiso zokunqabela kumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Sekulenyanga phose eziyisithupha selokhu uhulumende wafaka iziqondiso zokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 ngokuthi bahlale ezindlini. Uhlelo lolu lwenza abanengi bengenelisi ukuziphilisa. Uhulumende usevumela abanye abantu ukuthi basebenze, loba nje konke lokhu kumele kwenziwe ngonanzelelo. Abantu abanengi bathi kunzima ukuzilandela iziqondiso lezi ngenxa yokuthi babhekane lobunzima bokudinga imali lokudla. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye wababhekane lohlupho lokudinga ukudla ngapha ezama ukuzivikela kumkhuhlane
we-COVID-19. Into efuqa abantu ukuthi kungkhona benze kanjalo indlala, bakuhlaleke ezindlini lapho abantu balambi njalo abantu abaningi abantu abasebenzayo. Kuthanda ukuthi ngabe uhulumende nxa isaqinisa lento ye-lockdown ngabe uyazamela abantu ukuthi bathola something.
Umpande uthi ilizwe lonke nje jikelele kalisazilandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Ilizwe lonke nje sokufana, hamba ngishola kuma-highway uzabona abantu bayahamba, kuyachovwa, kwenziwa lokhu lalokhuyana, amapholisa adizwa, amashopu wonke nje avulile, akusela nje into okuthiwa yi-lockdown.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Mary Mayimbo owenhlanganiso eyeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations.
Abantu kathesi bahlezi ezindlini njalo abantu balambile. Belambile kunjalo imisika yonke siyakhitshwa. Lalabo kade bethengisela bethengisa okusemthethweni bahlezi ezindlini. Le mali lezo kade belazo akusela. So njengezithiye inkonkeli zethu zahlala phansi zasezibonisana zasezipuma lombono ukuthi ngona abantu laba bathengelwe ini ama-sanitizers, amamaski, lamaglasi ukuthi bathole ukuthi ukuziphilisa ngoba hayi akusamanga kuhle ezindlini lapha. Abantu balambile, impilo sinzima sibili, lobudlwangudlwangu sobukhona obusela konke sokukhona ngenxa yokuthi abantu sebehlezi phansi akusela lutho abaluyenzayo.
Owake waba ngumphathintambo wezempila kahle ngesikhathi sikahulumende womanyalo uDokotela Henry Mazorera uthi kunzima ukuba abantu bazilandele lezi ziqondiso elizweni ngenxa yesimo esibi somnotho.
Doesn't matter how many policemen and soldiers they put into the road for roadblocks and for enforcing a lockdown.
Akula ndaba ukuthi kungangeniswa amapholisa amangaki kumbe amasoja lapha emgwaqweni lakuma-roadblock ngenjongo yokulondoloza iziqondiso ze-lockdown. I-lockdown kayisoze isebenze izinto zinje. Lohlangothi lwezempilakahle alusebenzi lokunye. Kungakho sikhuthaza uhulumende ukuba akulungise khonokho ngesiphangiphangi.
To deal with this matter urgently.
Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 mise Harare, ngingumelvis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izithunywa zebandla le-African National Congress ezaziwele eZimbabwe ngeviki ephelileyo zazilande ukukhulumisana lesiphathamandla zebandla elibusayo, hathi labanye abantu kanye lehlanganiso ezizimeleyo elizweni. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnangagwa wethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamanye amalunga ebandla leZANU-PF eNkabazwe. Uthi wakhuluma lomongameli Cyril Ramaphosa owathuma abantu abambalwa ukuzehlolisisa okwenzakala eZimbabwe. Uthi watshela uRamaphosa ukuthi akula nkinga eZimbabwe, ngakho bavumelana ukuthi athume abantu bazezibonela ukuthi kwenzakalani. Kulabanye abantu leziphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo abathi kubotshwa abantu mahlayana eZimbabwe, okulabanye njalo abathunjwa ngabathathangelwa ukuthi baphikisa ibandla elibusayo. Abanye babotshwa ngesikhathi uZulu elungiselela ukutshengisela emigwaqweni ekhonona ngokungethembeki lokugukudeka komnotho elizweni. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe lomnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF. UNdibali usungula lolu daba.
Nothi ukuthi bezosimbuluzela bezowestist card behluleka ukuthi behlangane lama victims, behlangane labantu beZimbabwe ababuhlungu ngesituation yeZimbabwe. Nanku siyababona bathi it's not crisis, ngama challenges yisamba le ebantwini bakithi.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. What is thing ubaba uJoseph Chuma?
Akula ntembe ukuthi ibandla le-ANC libuye lizokuzwa ku-sister party yabo abangapha ababusa eZimbabwe. Kanti madoda, lokho esesikuzwayo lokhu kanti kuhamba njani kutheni? Ukwenzela ukuthi yona abantu babonisane benjani babancethane. So lokhu abakwenzileyo kumqoxo kubalulekile futhi. And kuhle ngoba bathe sebekwenzile abasayalanga ngoba njengoba uzwile we-ANC ukhuluma ukuthi hayi lezi zantu kefa ayiyalanga ukuthi sibone abanye abantu. So lokwana ke sebekwenzile sebebonene bona amabandla abusayo amavila amabili akheleneyo sebesithi right, hayi sesidlule lokho elikutshoyo. Ake ngisizwe ke laba abanye abantu abathi bahlukumezekile ukuthi bona bona bathi. So angiboni ntona kule ntembi ukuthi ibandla le-ANC lize lizokhuluma le bandla leZANU-PF beyiwo amabandla amabili abanjani ababusayo eSouth Africa naseZimbabwe.
Siyakuzwa kakhulu Golide Ndibali, nasi indaba Ndibali.
Uyabona ukuthi abantu beZANU-PF labantu beMDC into abazikhulumayo zilobu phukuphuku lobumbulu lokudelela abantu baseZimbabwe. Sikhuluma ngabantu abadubekileyo, abantu abasebuhlungwini, abantu abangelakudla, abantu abagulayo, izibhedlela zilamithi. Sikhuluma ngama-doctors angekho emsebenzini, angakwanisi ukubhadala le-rent nje endlini. Sikhuluma ngabantu abathathwayo, abanyamalalayo. Silomfana lo kuthiwa ngulokhuzeni umcheyiwa lo oke wabanjwa. Silabantu abaningi asebehlukumeziwe kakhulu, abanye bafakwa emajele bengawonanga lutho. Ama-lawyers anjengabo Beatrice Mthethwa bayaharaswa. So ilokhuzeni ama human rights are being violated left, right and center. So lokho okukhulunywa ubaba uChuma okwe brand Zimbabwe nje ikudlala lokho. Awungeke wakhuluma nge brand kuyikuthi ubaba womuzi uthwalele abantwana izinduku lemkhonto esevuke ubhinya. iZANU-PF ngubhinya, le-ANC ngubhinya, eGoli ngikhona ngale ngubhinya nje kweyi-2. Abalandaba labantu bazikholisela bahostene baspenda imali yabantwana beZimbabwe, abalandaba.
Engakutsho kumfowethu lapha yikutona vele akulaa bengabi expect ubana alutho ngaphandle kutona achothonje ngoba yikuthi thina ipolitics zethu ezelokuzeni ezeZimbabwe lapha safunda ipolitics ezimbi ezokuthi wona we don't tolerate each other, we always just want to insult each other. See, I take this and I go pay that. As in Iran, in Bono, as in the one, they rise above parties and talk about the principles of Elise Lab. Then you begin to have a
Lomnumzana Innocent Ndibali, okubandla le Economic Freedom Fighters. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuthi libophe ababe ngamalunga ebandla leZANU-PF abaqhubekela phambili becothoza umbuso wakhe. Umnangagwa owethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamalunga ebandla lakhe eGweru uthi kuyajamisa ukuthi abantu laba basebenzisa ubulembu bokuxhumana ukuthi bethule imibiko ethuka ilizwe leZimbabwe. Loba engabaqambanga ngamagama abantu laba kukhanya ubekhuluma ngomnumzana Sevia Kasukuwere, umnumzana Patrick Zhuwao labanye ababaleka eZimbabwe kulandela ukususwa kukaMoyi uRobert Mugabe esikhundleni sikamongameli. Umnangagwa uthi uyakwazi lapho abantu laba abahlala khona, ngakho ke akusoze kuhluphe ukuthi babotshwe babiselwe eZimbabwe kuyathoniswa amacala atshiyeneyo. UKasukuwere uZhuwao losicamfundo Jonathan Moyo babefuna umnumzana Sydney Sekelamai athathe isikhundla sikaMugabe, hathi uMnangagwa. UKasukuwere uthi uMnangagwa uchitha isikhathi elwisana labantu kulokuthi alungise okuhlupha uZulu.
I have never hidden where I am, and it's my right to be anywhere in Africa.
Yes, you can look for in Dalakona, Abantu Abaningi Bagwazi. Loko kuthiwa ngikhuluma manga, ukuzwe ngapi? Angikhulumi manga, mina ngikhuluma iqiniso. Kama abantu nxa ukuthi bayalamba ngamanga yini. Kuna ukuthi wangena embusweni ngokutsha ikhulu ngamanga yini.
There is no democratic processes that are like.
So ke amanga engakhulumile yiwapi? Akele ukhuluma manga. Nguye oqamba manga lelungelo lokuthi ngihlale lapho engifuna khona kuzwekazi leAfrica. Umnumzana Sevia Kasukuwere wayesiphatha amandla sikahulumende kweleZimbabwe.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umlimi omhlophe umnumzana Martin Grobler usexhotshiwe eplazini leProtea Valley Farm eRua, lapho abelime khona igwayi, umumbu lokunye njalo elenkomo ezidlula amakhulu amathathu 300. UGrobler uxhotshwe ngunkosikazi Ivy Rubindi okuthiwa wanikwa iplazi leli nguhulumende ngesikhathi abalwa impi yenkululeko labalandeli bebandla leZANU-PF beqala ukuhluthuna amapulazi abamhlophe ngomnyaka ka-2000. UGrobler owangena eplazini leli ngomnyaka lowo uthi wayecele ukusebenzisa iplazi leli kumnikazi owatshonayo. Uthi kuyamangalisa ukuthi abantu abanjengaye lokhu besuswa emapulazini loba uhulumende esenda kuthembisa ukuthi uzahlawula abathathelwa amapulazi ngemali efika amabhiliyoni amathathu lengxenye 3.5 billion.
It's very sad because we had a lot of faith in the new administration.
Uyadanisa lokhu ngoba uhlelo lokuthathela abantu umhlabathi lokhu luqhubekela phambili.
I don't see any future unless there's security of farmers on their land.
Uthi okwamanje usedinga indawo yamadlelo enkomo zakhe.
have to find somewhere for them to go. I will try and go on the farmers group chats and find out
where ngidingele inkomo zami amadlelo ngoba akwenzi ukuthi ngizithengise khona manje. Ngizakhulumisana labanye bami. Ngizazithengisa sezinonile ajika test
through the winter. So I'd rather keep them until we sell them in April when they're in prime condition.
Kubikwa ukuthi unkosikazi Rubindi osebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima uncediswe ngumthethwendaba ukuba angene eplazini leli. Unkosikazi Rubindi walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi abafisa ukwazi ngokwenzakalayo kumele bekhulume lomphathintambo wezokulima uMnumzana Anxious Masuka. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Masuka obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Abamhlophe abafika inkulungwane ezine lengxenye 4500 bahluthunelwa amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Democratic Republic of Congo uthi wesaba ukuthi ungamemetheka okwethusayo umkhuhlane we-Ebola osanda kubulala abantu abafika phose amathumi amahlanu 48 esabelweni se-Equator. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko wethu.
Ngoba babamkhulu. Masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lelifa. Silobaba uNqondo bazimagonya lomama uVictress Matutu. Lezi zingcwethiko zamasiko esintu.
Ngaphezu kwakho konke mthembu kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobudlalifa le iyenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu yindlalifa. Akusuye wonke umuntu owelwa yinkatha ukuba yindlalifa isikhathi esiningi uphoka mthembu. Ngoba indlalifa umuntu oba yindlalifa ngumuntu olokuziphatha, ngumuntu olokunakekela abanye. Kwezinye isuku uyafica umuntu umama kunja ahambe azijiyeli wili yakhe ajiyeli inotho wonke awujiyeli umntwana oyinkazana olizibulo lakhe ngowesibili ngowesithathu. Ngobuya kwazi usebabonile abantwabakho ukuthi nxa ngingajiyela umnotho wami lowo ngiwujiyele uThembelani owumntanami wesithathu ebantwaneni boma bahlanu kube bonke abantu abanunguye umuntu okukhanya engagcini abafowabo laba abafowabo angeke belamba angeke beswele nxa ilifa lami ngingalijhiya kuThembelani. Kodwa ngingalitshiya kuThamsanqa. UThamsanqa yisinothongwana yisidakwa ngumuntu vele ongela kuziphatha uyehluleka wehluka impilo yakhe nayedwa. Kambe nxa sengamtshiyela ilifa kambe nguye umuntu ento yini engabagcina odadewabo yini. Kwezinye isuku uyafica umuntu esiyatshiyela umntwana oyintombazane ilifa ube mbona ukuthi umntanami lo uresponsive kakhulu kodwa-ke eniyenda-ke umntwana.
Wathi singenisa umama Magonya.
Umama ethiye ebhale iwili wanikeza ilifa lonke walinika lo oyisicino. Kusuka izimpi-ke lapho. Uthole ukuthi abantu sebekhontesta lawo mawili abathiye ebhaliwe ngoba umuntu aleleyo gunya lokuthi mina ngiyindlalifa. Ilifa ngeke umama azalithiyele lo oyisicino. So ngicabanga ukuthi okungcono nje kusayilokho ukuthi kungathi singafunda ukuthi amafa akhona la aziwe ngendlela elinganayo. Ngoba noma umtshiyele omncane ngiyakutshela ukuthi impe ezasala ivuka lapho ngemva kokuthi usitshiyele lowo omncane usitshiyele phakathi laba abanye sebezaze befuna ukwazi sile sokuthi kungani ukuze kutshiyelwe yena. Loba bekubhekile ukuthi hhayi lo ungumuntu olengqondo kodwa ngeke bakuthatha abantwana ngaleyo ndlela. So kumele bakubangise lelo lifa. So kusika izimpi ngamafa njalo.
Kodwa esimpini kuyavuma ukuthi ubhale yini kumbe ulobe iwili silumakhona. Kumele kwenziweni khonapho.
Angithi iproblem ukuthi nxa abantu bekhangela isintu babona ngani isintu into e-primitive, into elokuqaba engela kuphucuka. Isintu sakithi dube siphucuke kakhulu ukudlula isingisi. Isintu siyaguquka phela ngokuya kwesikhathi empilweni zabantu. So isintu sezolo esabo 1780 laso sesigugukile, sigugukwe ngokuguquka kwezikhathi, ukuguquka kwezinto mthembu. So asivumeleni isintu sethu ukuthi sisikhwabithe, isintu sethu sisenze sibe isintu esizasenza ukuthi siphilisane kuhle. Ngokuthi semukele utshintsho nokuguquka kwezikhathi, ngathi siguqukise izinto, sitshintshe izinto ukwenzela ukuthi siphile kuhle, siphilisane kuhle esikhathini esiphila kiso. isintu ga somntamo kaigobi
ngosozala mathuthu
dube ukuze lento isebenzele sonke into zokwaba kwamafa nokubhala amawili abantu abaseleyo ma umuntu isethe wahamba nxa echiye iwili abafundi ukuhlonipha iwili echiye ibhalwe umufi kuzoba lula njalo kuzagwema izidi emafemilini.
Ngithathelele lithuba ukuthi mbonge umama unkosazana Victor Smatutu uhlanganiso yezimbokodo njalo ingcwethi kwezamasiko esintu. Bonga kakhulu ubaba uNqondobazi Magonya, induna phela esintwini. Siyakuhlonipha nduna, sibonga kakhulu ungathela kusasa.
Hayi, kuyabonga ngamthembu.
Sibonga kakhulu ye zihlobo zami. Asana nisika wapileo nga tigeza.
Kangela uwa wamku. Wabe lobo lo koko.
Soku isikati sotelo lwa bacha.
Lingali chona njani mfakazo mwote zim papo mwote okulumayo mmaiko hove na mshagushelo sikotalo sakulayo uwe waba ingwenye yoshelo lwe Chevening Scholarship uwele ngilandi ushelo lolu luchonge ukuthuthukisa incha ya gole Zimbabwe incha ya gole Afrika ushelo silo mnumzana Butolezi Hosinyati. Butolezi, nya kwamukela kuhlelo awushelo okunenye ngohlelo lwe Chevening Scholarship.
Yi program eyenziwa nguhulumende wase United Kingdom. Uhlelo lolu lunika amathuba kunzalo yaseZimbabwe ukuthi bayitaditha imfundo ephakemeyo okomnyaka owodwa ema university atiyeneyo kwele UK. Mina ngaba lenhlanhla ukuyaqeqetsha khona le ngomnyaka ka 2017 kusiya ku 2018 ngisenza i masters. I Chevening isekela labo abafuna ukwenza i masters. Ukukhethelekile ukuthi ufuna ukudaditha kuyiphi ifield uyazikhethela phose uyenze kwamasiko njengami phose ufuna ukuyafunda ezempila kahle uyazikhethela ngokuthi wena ufunani uya applyelwa mnyaka yonke nje jikelele njengaka test ama applications sevuliwe azavala umnyaka ususiyaphela bakhethe then u apply ngomnyaka ka 2020 uzaqala izifundo zakhe ngomnyaka ka 2021
kuyinokwenza ukuthi ufise ukuba ingxenye yalolu hlelo
luhlelo olulohlonzi kakhulu kuvamile ukuthi labo abadlula kulolu hlelo babe lokuhlonipheka okuthile ezigabeni ngakho mina njengomuntu osesebenze kwezamasiko kwesikhathi eside ngakubona kubalulekile ukuthi phose kangizame lami ukwenzela ukuthi ngiqinise isisindo engilaso njengengcwethi ekuqeqetsheni kwezamasiko so kwangincedisa kakhulu ukuthi lami ngithi hayi kuhlangana labo abaqeqetshileyo kwezamasiko lami ngisukumele phezulu.
Uhlelo lolu lukusize kanjani njengosakhulayo odabuka kwele Zimbabwe?
Ngenza iSheveni ngomnyaka ka 2017 kusiya ku 2018 ngathi mphenduke eZimbabwe kwasokusenzakala ukuthi kwaba le vacancy e National Gallery yakobulawayo kuyumbono wami ukuthi okangenza ngagcina lami sengiwuphiwe lowo msebenzi kwakungenxa yeSheveni imasters engasengilawo e Culture Policy and Management mbona yiyo eyangenza ngaba lethuba elingcono kulabanye engangcinci sadaba ukuthi ube ngiphiwe isikhundla sokuba ngu-regional director we-National Gallery in Bulawayo.
Hayi, siyakuzwa mnumzana Nyathi, gqiba ingxoxo yethu ngokuchasisela uZulu ukuthi abafisa ukuba ingxenye yalolu hlelo ngomnyaka ka-2021 kusiyafika umnyaka ka-2022 kumele bayenzeni?
Chevening isivulile ama-applications for labo abafuna ukufunda ngomnyaka ka-2021 kusiya ku-2022 ngakho inzalo yaseZimbabwe ifisa ukuthi apply ngabahambe ku-internet baye Google ukuthi Chevening Scholarship bazayibona i-application form yangkhona ku-applywa ebulenjini. I-application yangkhona ile mbuzo nje emine ekhangela kakhulu mayelana ngobukhokheli bakho, indlela osebenzelana labanye, izifiso zakho nge-career yakho kusiya phambili le mibuzo ethiyene. So kubalulekile ukuthi uqale uyebala ubone lokhu abakufunayo esingakuthi eligibility criteria. Ungazibona ungani la uyakusuthisa lokhu abakufunayo usongazama lawe u-apply.
Sithanda ukubonga umnumzana Butolezi Hosinyati ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Sesilugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 PM lapha emsakazweni we-Studio 7. Olibalulisayo ngenjabulo, igama lami ngumaikove. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sizwe lamhlanje ukuthi uNtungamelinkomo usiphathelene kuhlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalambulela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sesibuyisa hlangana zihlokozi nkwezi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho uNkulunkulu asivumele khona ukuba sibe ngabaphilayo. Nxa lisakhumbula sigcine kuya iviki sikhuluma ngoJesu engena esinagogeni lapho ulo muntu wayelesandla sokudla esasilimele. Ke siqhubeke layo indaba le siyithola encwadini kaLuka isahluko sesithupha. Namhlanje ke sizayithatha kuvesi 8. Lapho kufundeka khona sisiya phansi ithi, keba wazazi izizindlo zabo, wathi kuyo indoda esandla sishwabene, sukuma ume phakathi, wasukuma ke wema. UJesu wathi kubo, yanibuza ukuthi kuvunyelwe ngesabatha ukwenza okuhle noma okubi yini, ukusindisa umuntu noma ukumbulala na. Sebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho, wenze njalo ke saze saphiliswa isandla sakhe. Verse 11. Base begcwala uhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Nansi indaba le ababhali labafarisi ngale besizwile kuleya iviki ababelalele ukuthi kabazange bakhangele lo umuntu wayedinga uncedo wayegogekile mhlawumbe ekhangelelwa phansi seyiswa ngoba wangaphelelanga njengabo bona ababesithi baphelele. UJesu uyaqhubeka azange azihluphe ngoba iBhayibheli lithi wayazi imikhumbulo yabo kodwa waqhubeka wamisa phambi kwabo uthi kubo yelula isandla sakho. UJesu kazange azikhathaze ngababhali labafarisi ngoba wayesazi inhliziyo zabo zigcwele usathane. Baningi abantu abasezikhundleni abalenhliziyo zokungafisi ukubona abanye abantu bephumelela abathi umuntu angasindiswa kumbe angaphumelele akhuphuke esuka ezingeni eliphansi siya phezulu. Bazonde iBhayibheli lithi basebegcwala ukuhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Silabo abantu abanjalo empilweni zethu abakholisa ukuthi kube yibo bodwa lanxa kulolutho olutholakalayo bafisa luze kube bodwa. Yibo bona abanagcwele inkohlakalo siyabazi sihlala labo siyababona benza izinto eziningi bezenzela bona bodwa. Bangabona omunye umuntu ngesandla langomsakathixo ephumelela ezuza impilo engcono bayazonda bahlanye. Siyakwazi ukubana abanye abantu bavele kabafuni ukuthi balinganiswe labanye abantu bakholisa kuyibo. Yibona laba abanye baze bantshontshe ngezinto ezizila ezingatshontshwayo batshontshele umphakathi bathathe imali yokulwisa indlala yokulwisa imikhuhlane bazedlele bodwa. Bathi bangabona umusa kaThixo usuhambele kulabo ababakhangelela phansi bazonde okumangalisayo. Kayisiwe abantu abaphansi abanjalo ngabantu abaphezulu abakholisa ukuhlupheka kwabanye abantu abakholisa ubugoga babanye abantu. UJesu uthi yelula isandla sakho uyaselula siyalapheka. Ngithi kubabhali labafarisi abaphakathi kwethu, izandla zenu enxeka zigogekanga kodwa vulani ingqondo zenu yize zigogekileyo. Linanzelele umusa kaNkulunkulu lingazenzisi ngoba abantu abakaNkulunkulu Nkulu kayisibe bwenu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Nkulunkulu yenza ukubana sonke selule izandla zethu imikhuhlane esilayo usinabekele ngokufana nayo thina abaphilayo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Siligqoka lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalekisayo nguGibbs Dube.